kubuhlungu kakhulu ukuthi ugcine sokulahleka imphefumulo ngendaba zokudonsela nezombangazi. Kuyadanisa kakhulu khonokho. Kodwa ke okuqakathekileyo nkomo ukuthi sikhulumeni sisazi iqiniso ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Udlame kalufunakali, kudingakala kube lokuthula azonke isikhathi. Ikakhulu ufuni njalo kade sikhuluma nje sinje kulungiselelwana lama by-elections akhona, kumele kube lokuthula zonke isikhathi. Kuleso kusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kulezinto ezilengaze nezenzakalayo. Kodwa osokukhona sokuyimvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi kumele sinike amapolisa isikhathi bacubungule, baphumela kuyikho okwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo, kungacatshangelwa. Andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani, asike sinikeni abemthetho labo bakuba ucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Uchiwenga baba Gawule wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela ngokutshela abasekeli bezanu PF ukuthi ibandla likaChamisa liyintwala ezacholwa libandla lenu. Uthini ngalokho?
Ye, anti uChiwenga layo iyabe ikhuluma laye njengomuntu layo lelungelo ukuthi akhulume akukhulumayo ekhankasa kumbe senzane laye eseyisa kumbe elinye ibandla njenge-CCC elingaliboni leli bandla azalilinganise ngobuncane balo ukuthi intwala kusathe kweyisa konke lokhwana ayabe kwenza laye ndlela yokukhulisayo omunye lomunye udosele ingubo kwelakhe icele. Akekho odusele ngubo komunye, njalo akula muntu ogugguzela omunye, wonke olunkuyo laye ugugguzele icele lakhe. Kodwa ke okukhona ukuthi kanti Nkomo kuya kube njani kanti ingani uChamisa laye ubekhuluma esithi yena nxa ukhetho lolu lungahambanga engaphumelelanga bona bazahlala emgwaqweni beyenzeni yonke into. Ayisikhathi khona asikukhuluma nje lakho okufana nalo lakhona okwabochamisa okukhulunywe nguChiwenga ukuthi lo muntu yabe ezikhulumela laye siyale, omunye laye ezikhulumela laye siyale. Amboni ukuthi kuyikuguguzela udlame lokhu